ngomnyaka ophelileyo singamakhansela kobulawayo sahamba safika eGwayishangani sabona kodwa ke sithi thina njengedolobho lakobulawayo long term ngesilungu long term plan ya ukuletha amanzi kobulawayo so short term kumbe medium term hathi long term ngoba bangaqeda phela ukwakha leli damu sicina ukufika beseliyakhiwe ngesilungu esingathi 70%. So kusele ukuthi baqedise i-30% bese kusenziwa ke i-pipeline ezasuka ke eGwayishangani ibuye izofika kobulawayo. Sikhangelela njalo ukuthi indawo liyana isi-low-lying okutho ukuthi indawo ephansi okuthi nxa manje sedonswa sebuya kobulawayo kuqansile kuzadingakala njalo le new pumping system. Sithi thina-ke hatsho kwakathesi kalisoze lusiphangisele alisoze-ke lusolve ama-problem esilawo ngokuswelakala kwamanzi kobulawayo. Yikho-ke sesithe sesithole o-private investor abafuna ukusakhela idamu le-gas block ensiza savumelana labo ukuthi hhashi nje edolobho sizathenga amanzi enu yakhanini lelo damu. Sibona ingani lelo damu-ke yilo i-short term plan yokuletha amanzi kobulawayo ngoba likhangelele ukwakhiwa phakathi kwenyanga ezingu-18 kusiya kwinyanga ezingama-30 months. So mbonani luhlelo luseduze ukuthi luphele kodwa-ke hhayi kwayishangani siyayamukela kodwa njengedolobho siyakwazi ukuthi izathatha isikhathi ukuze sithole lawo manzi.
Sabona njalo kugejelwa izibhorane edolobheni lakobulawayo zingaletha ubobelo yini kuhlupho lwamanzi ngoba sathi sixoxa nebandla lezanu PF lathi lokhu likwenzela ukuthi ngoba ikhansili sehluleka ukulethela abantu amanzi eneleyo.
Ye uhulumende akumelanga sole ikhansili athi yehluleka ukunika izakhamizi zakobulawayo amanzi ngoba ngumthetho wakhe uhulumende uthi inkampani yezinwa yiyo elomlandu wokunika abantu amanzi, ikanti ikhansilo kwayo yikuthi lawo manzi nxa eselethwe izinwa yona isiwangenisa ezindlini zabantu. Yikho-ke izinwa kayikalethi-ke amanzi kobulawayo, yikho akumelanga-ke kusolwe ikhansili kube umlando wekhansili ukuthi indaba izakhamizi zingela manzi ngoba umthetho uthi zinwa yiyo okumele inike izakhamizi yamanzi. Ikanti indaba yamabholu sikubiza-ke sithi thina i-non-revenue water, asomanzi abhadalwayo izakhamizi zibhadala ukhanseli. Yikho asikhuthazi-ke ukuthi kube lama-bowls amaningi edolobheni, sikhuthaza ukuthi abantu bathole amanzi ezimpompini. Yikho sikhuluma ngokuthi-ke sifuna kugejwe idamu, yikho sesivumelane le khampani-ke efuna ukugebha-ke idamu le-glass block ukuthi kube lamanzi amaningi kobulawayo. Amanzi ebhowlu ngaphandle kokuthi i-non-revenue water angamanzi esingeke sinike igaranti njengedolobho lakobulawayo ukuthi ahlanzeke okungakanani, singazi lapho abegejwe khona ukuthi phansi imithambo yayo kambe ikume njani, kuhlanzekile na.